Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuzibandlela 2024 ngutaba kancube endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi yokwazisa ukuthi usechiya isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngomthethandaba owe High Court wakele Bhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili awathathela amaplazi izigidi ezedlula ikhulu zamadola eMelika i-$125 million. Amapholisa athi abophe abantu abalichumi koBulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi esazisa ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022 ngemva kokudonselana kwabakhona ebandleni ele MDC. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngenyathelo eselithethwe nguChamisa leli. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu. Uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele parliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonku nasi tatura mashoko ekuthi tawa kuvura nzira itsva gwara idzva mafambiro matsva tinoona kuti panga pachiita musikanzwa tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe
sikubonile ukuti vandlaleli sesezandlela ezimbi kakhulu iselihluthunwe libandla leZANU-PF libambisana labantu abangamahlongandlebe abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo. Ngakho-ke sithethe lesi sinqumo ngoba sesibone ukuthi asiyindawo ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC. Esikwenzayo sikufaka ezandleni zikaNkulunkulu, njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe ngoba leli lilizwe lomuntu wonke, hhayi elebandla leZANU-PF.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuthi luzakwenziwa mhla ka-3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalele parliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu. UChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe izimpehlane ezibambisana leZANU-PF, ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Sizakhomenza zakhipha statement with the writer just happened processing and consulting
kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa.
ZANU-PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
thina njengeZANU-PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo kodwa ngalokhu sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kuma by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usola inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele kukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla leTPC. Ngibona ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli. Kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hayi khona ukupho nguvuka uthi sitshiya. Uyafana lamanje azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
ngathi sikhayelelwe ngabantu abaningi eva kwengxabangxoza yathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela kwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora. Sokuyinjayelo njalo emabandleni, ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayichiya ibandla lihleli idilike.
Isikhulumi selinye icele elesisis elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Dziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Uchiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso, kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi ichasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe. Utshengisele ukuthi yena ngumuntu oselfish, ukuthi yena nxa kungahambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo angcono kuyekelwe.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa osokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-TPC kuyethusa kuyadanisa ukubana odengumongameli avuke nje esesithi usetshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho leli sithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla le-CCC. Ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya inyathela elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TPC, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Pasho Sibanda owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu edale lephalamende lomnumzana Khalipani Phugeni omele uChabangu. USibanda usungula lengxoxo.
Akulanto emangalisayo lapha. Imisebenzi yeZANU-P F sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asontentsha uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengezwa kuqalanga ngebandla le-TPC. You remember ukuthi noJoshua Nkomo laye I think waforma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ithathwa entshontshwa ithathwa wazagcinwa eseginywe yiZANU. So kunengi okutsha and nxa usakhumbula istatement esakhishwa ngumongameli umnyaka uqalise sithi kunengi okutsha esifisa ukwenza. Lami ngangike ngabhala ku-tweet ukuthi hayi lo nyaka kunengi okutsha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and wakhiye ukuthi senzani.
Ye baba Phukeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns kababa uChabangu anoted and alesisindo sibe kudinga ukukhulunyiswana. Basebe khuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare bezabo Bulawayo kwadinga abafundisi bakwaBulawayo ukuthi baxoxisane ukuthi basebe fika njani la ikho khonokho ukuthi abantu belwe as if aso bantwana bomuntu oyiwanti ikho sesilapha esesikhona. Akula wina ke namuhla, akula wina. Iwina sokuyizanu yakhona le sizozitholela i-2/3 iproject le isidestroyiwe ukuba nalapho ukutsha lapha ngabe siya khona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zina lezinto ezinje. Bekungaba kuhle nje ukuthi angabakhulumisene. Okune ngomlomo kulungiswa ngomlomo, kodwa ngeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo. Ikhona kade sebemfake kulo, hhayi lona bese libuhlungu kakhulu sibili, kodwa-ke hhayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane. Babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Yes, siyawuzwa kakhulu ukuthi sibiseke ubaba uSibanda. Sibanda, kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokunje?
Ngihlezi ngubeka kanje Dube, ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10. Angithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engikutshontshele zona nanzo semphenduka lazo kasabelane kasishiye. Uyabukhulumisanani la khonoko? So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022. Bathe sebelijwamulile lezandu balihluthuna selibasinda sebephenduka bethi asikhulumisane. Ukhulunyiswana uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama court cases afika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silamagqwetha right. Kusovala kusegcekene ukuthi osengezo labanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa yiZANU PF. So nxa sesisithi akhulumisane labo, siyabe sesisithi ukuthi akhulumisane leZANU ukuthi arane into yakhe, akuphumi, akwenzi.
Ye, uyamuzwa lapha babaphukeni uthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube? Ku-politics kulento okuthiwa yi-diplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo. I-negotiation uyenza nomuntu elingazwaniyo. What a bad thing ukuthi kukhulunyiswane naye. Ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa, nibona ukuthi kuzophumana. Akunanto ezophuma. Iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyenziwe kokulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyibasis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhethe ukungakhulumisani, okusalayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho. Akekho ozowina, yilo le qiniso elikhona. Njengoba besengike ngabuza umbuzo, lokho okutsho okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala? Uthi ngikubonise namhlanje ngobula njengoba ngikhuluma nabo, ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe, kwasala bangu-6 kuphela. So la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kuba-election mepha manje athathwe izanu noma kuphinde bathathe wonke, kodwa isivumelane sokuthi into enje ayisoziphinde yenzakale-ke siyavela ngayo. Njengoba esethile ubaba uSibanda ukuthi 18 court cases abaziluzane. So ungavuka omnye umsindo phela abazoya ecourt bese kusenzakala same thing and then what? Yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu beZimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisane. Uma ngothi kwehlula kuhambe eSouth Africa siye kuya noma kumbheki babuzuma whoever South Africa ibeyigaranto, kodwa kuseqinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala, asikwazi ukwenza irevolution. So kusehlule lokho. Into ekhona ukuthi abantu abahlale phansi, kungabi noncindezelo omunye, kungabi nomunye ofuna ukuthatha abantu abafaba bayenze ngathi ayisolutho endaweni zakubo, ngoba yikho lapha ile nto yaqala khona.
Kulo-ke baba Sibanda, ubona zane vele sokubhidlikile ukuthi akusalungiseki, kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi? Akusoze kuphinde yilokho.
Okubalulekileyo kufanisa abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esesizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla. Uke washo futhi umongameli emalangeni esithi ukuthi ethi yena brace up for the new, we are no longer doing party politics. So njengoba njilo ukuthi hayi into siyibambe kuhle, siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyezani.
Lapho lize umnumzana Phasha Sibanda ukubandla le-CCC owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu edale lephalamende, lo mnumzana Khaliphani Phukeni omele uTshabangu bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukuphikisa isinqumo esisanda kwethulwa ngumthethwandaba we-High Court wakwele-Bhilitane othi kumele ahlawule amankampani amabili ahluthunelwa amapulazi phansi kohlelo lokwabela uZulu umhlabathi. Lo mthethwandaba uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlawule izigidi ezidlula ikhulu zamadola eMelika, i-$125 million. Isinqumo lesi sethu lalidale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka ka 2015. Kubika uEzra Chisas Banda.
Umahluli we High Court kwele Britano Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idalele ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe lele. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBora Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwaphanika udabalo leCenter for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Ukhulumeni weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolu.
Okwamanje angazi ukukhuluma ngodaba lolu.
Mutongo wakabuda ngenguva yokufunga nezvawo. Sozothola matano atinoona akakodzera zviri pamutemo.
Umphathi tambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana nesithi Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela ucingo u-Attorney General nguye wayephatheka kulolu daba njalo nguye wayehamba enkantolo yeLondon elanda leli cala. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolu.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale le-High Court kwele-Bhilithane. Igqwetha lezimeleyo elingcwethi kwezomthetho womhlaba, international law, njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kutshoni okwethulwe i-High Court yakwele-Bhilithane.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo se-tribunal singaphaliswa njenge-judgment kwale England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma kathe sokuthi ukuthi hayi isinqumo lesane se-tribunal sesibhalisiwe nje njenge-judgment yasedale lenkundla ezemthetho we-England. Kusitsho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yase-England. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ile izinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika kona isikweledi sona esise 124 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le England zithengiswe. Njani kumbe iZimbabwe izabhada lo osomabhizimusi umbizayekela nje layo njengoba ikhanya hayi iyakhonona iZimbabwe kayifuni ukuthi ibhadale.
UJamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelani lokwethulwe iCenter for Settlement of Investment Disputes.
Ngo-2021 amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni yeEngland ukuthi isinqumo lesiyana se-tribunal sibhaliswe njengesinqumo sedale ledale lomthetho ose-England ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court yeEngland. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonoko kayivumelani lesinqumo senoso yafayela amaphepha ekunkundle ye-England ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu ehlaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganisa i-National Consumer Rights Association of Zimbabwe, uMnumzana F. Dlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokuhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe, ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini, kwenziwe khona lokhu umthetho othi kakwenziwe. Kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonishwa, ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
ELeZimbabwe lahluthile amapulazi abamhlophe kusela ngomnyaka ka-2000 lisithi abensundu kabanamhlabathi wokulima. ELeBhilithane lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa wayekhokhela ilizwe ngesikhathi lesi umuyi Robert Mugabe wachaphazi ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abensundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola emelika 3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule zakhiwo lezo emzamapulazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 ingobulawayo egameni lamuyeza Jesus Banda.
Amapolisa athi abophe abantwana abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Abantwana laba baleminyaka esukela kwelichumi lane 14 kusiya kwelichumi lasithupha 16. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi abayisitshiyangalombili ngabafundi kwezinye izikolo ezimbili kobulawayo. Wengeze wathi abasola batholakale bebhema izinto ezilokhu ezihlolisiswa ngamapolisa ukuze kubonakale ukuthi kuyini. Banengi abasakhulayo asebebotshiwe kobulawayo esikhathini esedluleyo ngemva kokutholakala emagigini amavuzu party okuyimicimbi lapho abasakhulayo ababuthana khona ngudlu benatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bengagqize qhakala. Untungamile Nkomo e-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikunavela nenhlanganiso yokuthi ukuganga kwabantwana kukhulekela phambili. Okumele sizihluphe ngakho yokuthi kubangelwa kuyini khonokho. Isithi siyakunanzela yokuthi abantwana abane-health police sebehlala bebodwa. Bethi behlezi bebodwa benjalo kukhanya laba babe ngaphandle kwelithi kakhulu abazali babathumezela izimane eziningi ezinye ezenza ukuthi babe negunya lokuthi benze loba kuyini abafithi ukuthi bayenze ngaleyo mali. Njalo siyakunanzela ukuthi sokunokumemetheka kokuthwala kwabantwana kubangelwa yikho khona ukuthi sokulama-child at home abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi behlala ku-diaspora. So uhlupho lona lolo oluvelele Hillside ngasilo hlupho oluqalisa namhlanje ama-host parties ake adume eminyakeni esidlileyo abesengantelo kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bathezi bayahamba bayi ko-UK khona lokuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali engaba ngayisebenzi abayithunyezelwayo lokuganga nje wabantwana kuyanda kuyaphambili konokuswazela abantenga nje esithethi sibavikela sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo Baba Dube, lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma nje umongameli ukuthi uswazi ukhale ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuze umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa kathi kunganceda ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana, ngoba umlando wethu njenge-community ukuthi sigcina abantwana esihlala labo ezigabeni sibavikele kuzo zonke izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi as long abantwana bevikelwa lanxa begangile kugcina kubangela ukuthi ekucineni sibe le society kumbe sibe lo mphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo, njalo bawenze bawuphuthe nxa kumele bajezwe labo bantwana labajezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo siphinde sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi, lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sijala ukukhuthaza ubukhokheli, njalo siyaqhubeka sikhuthaza ubukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kuyalo kusenzakala ezigabeni. Nxa kulokunye esingakunanzi esingakuboni kuhle, sitshela amapholisa ngilethemba ukuthi okwenze labo bantwana babanjwa izakhamizi ezisuke zaripota emapholiseni ukuthi kulesi sigameko esinje esenzakalayo endaweni ethile. Khonokhona-ke sikukhuthazayo ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo ukwenzela ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula. Njalo singabona kungani kule nto engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bayagcina bebotshiwe kodwa-ke baripota emapholiseni.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ingcitshi zokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa kudala ukuze kuqedwe udubo lwendlala olubangelwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Sixoxalo sikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza nenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine, njalo enguye owacwayisisa ngalolu daba loba iphepha elilenkuthazo kubalimi.
Agriculture in Zimbabwe has been performing a little bit below potential.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe belungaqhubi kuhle laloba kule ntuthuko esibe khona, kodwa kulezinye izigaba eziqhuba kuhle ngenxa yokuna kwezulu. Thina sikhangela kakhulu abalimi abalensimo ezincane abasendaweni eziku-region 3, 4 lo 5 ezingani izulu kakhulu, njalo zilomhlabathi ongavundanga.
Ugugwalo lwakho uqathanisa ukulinywa kwesilimo esisodwa lokulinywa kwezilimo eziningi ensimini inye. Ukulima isilimo esisodwa ensimini kuletha indubo ziphi?
So it's a matter of, you know, having a toolbox with different spanners.
Indaba yokuba lezikhali ezijeneyo okwenza wenelise ukusebenzisa ngendlela ukuze uphumelele. Ukulima isilimo esisodwa kusebenza kuhle emaplazini amakhulu alima efuna ukuthengisa esebenzisa imitshina. Kodwa nxa sesikhangela abalimi abalensimo eziphansi kwamahekta amabili, akusebenzi ukulima isilimo esisodwa ngoba abalamhlabathi oweneleyo ongabatholisa inzuzo besebenzisa isilimo esisodwa. Ngenxa yalokhu, kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezijiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezijiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile, njalo kusipha umuzi ukudla okuchiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezichiyeneyo.
Sibone abalimi behlangana lobunzima obuchiyeneyo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Kuyini ongakukhuthaza abalimi ukuze kwehliswe indlala eZimbabwe?
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijiyeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu eliningi, njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi, njalo bengalimi umumbu omningi. Inyawuthi ayikhukhulwa lula, njalo kungaba lezulu eliningi kusikhathi esifitshane njengokwenzakele kwezinye indawo lonyaka. Ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi bahlanganise izilimo lezi lezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, indumba lokunye ukuze kuvundiswe umhlabathi. Nxa ithuba likhona, ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi balime imibhida efana labokhovo leminye evame ukulinywa emaphandleni njengoba iphathisa ngesitshebo.
Lo ube nguSkwicamfundo Thafadzwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso yeCenter on Climate Change and Planetary Health esikolo seLondon School of Hygiene and Tropical Medicine exoxa ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Good Live Talk namhlanje sikhangela inyathelo elethu seyabanengi elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-CCC okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Singake ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthiye isikhundla sokukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Uhulumende weZimbabwe uthulakho ukuphikisa isinqumo semthothandaba owe-High Court weleBhilitane okuthi sihlawule amankampani amabili imali. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.